Ukhetho lwakusasa luza kwenziwa ezigabeni ezibalisa iPhelandaba Chabalala, iMkhoba North, iChegudu West, iZwimba East, iSeke laseGoromonzi South. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi isilungele ukuqhuba lolu khetho lapho ibandla leZANU-PF elikhangelelwe ukunqoba, ngoba amalunga ebandla le-CCC ebelisekelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena osephume kuleli bandla, eyalisiwe ukuncintisa yimithethwandaba ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Sengezo Chabangu, yena ongunobhala jikelele we-CCC. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kusasa ngabecele le-CCC elisekela uChabangu, abeZANU-PF kanye lamalunga azimeleyo. Iningi lithi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kusasa, okuzadala ukuthi lithole izihlalo ezenelayo ePhalamende ezilipha amandla okuguqula imithetho kanye lesisekelo sombuso welizwe santando, i-2/3 majority. Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Maluba Mhlaba, usola amabandla aphikisayo ngokulwisana wona wodwa ikakhulu ele-CCC.
The state of the opposition parties now in Zimbabwe ingenye indlela imamvembe okungadala ukuthi iZANU igcine ithola i-2/3 majority.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Ncube laye uthi ukhathazekile ngezombusazwe elizweni, njalo uthi ngabe umthetho okuxotshisa amalunga ePhalamende uyaguqulwa.
Isiqakathekileyo ukuthi kulungiswe indaba lezi zama-recalls, lapho konke kube yinto ezakwenza ukuthi kube lula ukuthi abantu beZimbabwe bavumelane ukuthi indlela yokusebenza kuyiwa phambili yiphi.
Kodwa kulabanye abakhanya beledlabuzane lokuyavota kusasa, abafana lesakhamuzi sePhelandaba Chabalala, umnumzana Moses Moyo.
Hayi, mina ngihambile sibili ngihamba ngachecka ilizwe lami, u-voters roll hayi likhona kuhle sibili. Amalungiselelo okuyavota hayi selungiselele kuhle, sizahamba kusasa siyevota.
Isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu, umnumzana Alfred Dzirutwe, uthe sebelungiselele ukuyavotela amalunga abo kusasa.
Sesilungiselele njalo ngathi izolo abantu bebematasatasa beyenza ama-carallies.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Maradira naye uthi sebelungele ukuya kukhetho lwama-by-elections ukuze babe namalunga amaningi ePhalamende njalo bathole i-2/3 majority.
ZANU-PF, we're looking forward to tomorrow's elections. We are expecting nothing but a resounding victory.
Kunje uZulu wakoBulawayo uthi udanile kakhulu ngokudabuka phakathi kwebandla le-CCC ngemva kokuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ePhalamende lakumakhansili nguChabangu, okwenze umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wagcina ekhalala ephuma kuleli bandla esithi selingenwe zimpehlane. Ukwaliswa kwamalunga e-CCC ebikhokhelwa nguChamisa e-High Court ukuthi ancintise namuhla yinto esolwe kakhulu ngabaningi. Igqwetha le-CCC umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa kabanzi ngalesi sinqumo.
UAmos Chibaya labanye bakhe amabizo abo asekhitshiwe ku-ballot, ngakho-ke amhlophe kulaba ababekhona. Njengoba wonke umuntu ekhona ku-ballot yabe-expect ukuthi kusetshenzwe.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.